ayo uyele skela spanike off ukhulume isidala yokhala maphela ethi jobi joba fit ngoba sebakhatha off babuyele skela spanike off ukhulume isidala yokhala maphela ethi